sikhuluma nje sentaba zinduna mountains lapho owelisikliwi esingu Ambrose Floyd othathele umlungu uDavis Buzz indawo yakhe ngokungekho emthethweni esithi yena ulikhaladi is more blackier than uDavis Buzz. So ngokunjalo ke indaba yabo isilamalanga amaningi hlupha okusidanisayo kakhulu ukuthi iZANU PF iqhubeka idelela abantu besindebeleni kungakhathalekile ukuthi ngomhlophe kumbe ngomnyama ngoba i-court yi-court sirule kathathu isithi indawo ngaDavis Buzz kanti lo chief uKhayisani Ndiweni umdala the late le current chief yaseNtaba Zinduna uNhlanhle Yamangwe balezivumelwano abazibhayelana phansi bevumelana loDavis ukuthi indawo leyi kayisebenzise ngoba wababhalela wabatshela ukuthi ufuna ukuyenza iHeritage Tourist Center for ukugcina imbali yamaNdebele ngoba iNtaba Zinduna Mountains leyi kulapho okwaphelela khona izinduna ezenkosi loBhengula zisilwa kabanzi zivala ngebhethu zidefenda ukuthi amakhiwa engathathi indawo yona leyi. Kungakho ke thina sizileke njengemthwakazi Republic Party okulibandla elibeliever ku-restoration agenda ukuthi mathebelele nje kumbe imthwakazi ngayibuyele kubanikazi okungabantu bonke abavela emkhonweni wemigenzi lemathebelele.
Manje yena lo obefuna ukuthatha iplazi libona ungani kasoza phenduke na?
Kuke kwenzakala ukuthi kuvikele idlulile kumbe kumaviki amabili adlulileyo impahla zakhe zike zakhutshelwa phandle waphenduka ezoyethusela imuli kaDavis but namhlanje asikhangelelanga ukuthi abuye phenduke ngoba uzabe se-invita ulaka lwethu lonke ebesisakufuna nje ukuthi abekwazi ukuthi indawo leyi kaso yakhe njalo thina ngaso sithe indaba sayingenela asiyitshiyi ingaphelelanga so ke ngalokho sitsho ukuthi hhayi engayenza iphutha athi uyaphenduka sesikwazi ukuthi hhayi kutsho ukuthi kukhona kuthembileyo sibili kulesitsho esithi nxa ufuna ukubona umnikazi wenja chaya inja kuzasibonisa ukuthi kathi yona leyi inja umnikazi wayo ngubani lapha vele kasidili lo Ambrose funa ukubona ukuthi kathi umnikazi wenja ngubani ngoba u-Ambrose engabe eyinja okunye sikuzwileyo yikuthi iminyaka emibili edlulileyo ehlukumeza uDavis ubezibula ngokuthi yena ungumkhwenyana ka-former vice president weZimbabwe uKembo Mohadi ngokunjalo akula muntu ongamthinta ngoba yena evela ebandleni leZANU PF so ke siyatsho ukuthi hayi sikhangele kodwa ke sithi komthwakazi wonke jikelele sesifuna ukulungisa indaba yomhlabathi kanti sinanzelela ukuthi impi ye-liberation struggle yabangelwa indaba ezinjengalezi abansundu bethathelwa umhlabathi ngabamhlophe sibona iZANU PF lamashona labo sebesenza khona kanye.